Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ola mugela kweze kuseni mtwaka zomuhle mhlaka 2 lwezi 2023 muntunga milimkomo embabeni zethu lamhlanje odokotela sebethumele igazi lelunga le triple C umnumzana takuzwa ngazi wore kwele South Africa ukuze liyehlolwa ukuthi ijekiseni ahlatshwe ngayo ngabantu abamthumbe izolo ngeyani. Yena ungaziwore olokhela liso esibhedlela uthi lanxa etshayiwe walimala kakubi uza qhubeka elwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. AbeZimbabwe abahlala emazweni afana leSouth Africa leBotswana bakhala ngokweyiswa yinzalo yakulawo mazwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Odokotela abelapha ilunga le-Triple C njalo engumeli wabatsha ephalamende umnumzana takuzwa ngaziwore sebethumele igazi lakhe kwele South Africa ukuze liyehlolwa ukuthi ijekiseni ahlatshwe ngayo ngabantu abamthumbe izolo ngeyani. Lokhu kuvezwe ngumdeni wakhe. Ungaziwore uthunje ngabantu ekade behlome ngemibhobho yohlobo lwama AK-47 abacatshangelwa ukuthi ngama-CIO bamtshaya kakubi. Okwamanje ulokhe elaliswe esibhedlela. Kumbikwa wethu leizolo ntambama ungaziwore uthe lanxa ehlukuluzwe ngalindlela uza qhubeka elwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe.
We know that what we are doing is right, so to all the members out there, just be vigilant, just be strong.
Siyazi ukuthi esikwenzayo kuqondile, ngakho kumalunga ebandla lethu ngithi qaphelani, lime isibindi. Indawo ezintathu umuntu angamelanga azesabe, isibhedlela, ijele lasemangcwabeni. Nxa sisesibhedlela singakhuluma sitsho okusehleleyo, ngumzimba kuphela abawulimazileyo, kodwa umoya lengqondo kuqinesa. Sanqoba kukhetho, saqothula imbokodo ababesifakele zona. Asiqhubekeni ngaleyo ndlela lanxa singaze siqondwe yikufa. Lo ngumzabalazo oya kude. Lanxa ukuchitheka kwegazi kungaze kukhohlakale, umzabalazo uzahlala usemqondweni. Lo ngumnumzana takuzwa ngaziwore ilunga le-Triple C edalele phalamende othunje ngamadoda anakanelwa ukuthi ngama-CIO izolo. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi uthi kabazi lutho ngalolu daba, kanti labezanu PF labo bathi kabalandima abayidlalileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana namhlanje after 42 years lokhu silokuganga ukuthi abantu ikakhulu amalunga edalele ephalamende ayathunjwa, abantu abalembono ethiyeniyo bathunjwa. Kuyethusa, akusiyonto ekhangelelweyo ukuthi lizwe eselakhululekayo ine-civilized society kulo muntu ongathi usithumbe omunye. Ama-CIO lawa ngabe ngabantu abalobuntu, ngabe bazi nokamakhwapha, ngoba ukubana abantu beZimbabwe sebeyahlala besesaba ukuthi bazathunjwa, ngibona ngazathi just primitive.
Ungathini ngendlela amapholisa aphatha ngayo lolu daba Fuzwayo, ngoba sike sakhuluma lawo athi akulambiko awutholileyo mayelana ngalolu daba. Lanxa nje luchone lusegudwini abantu bekhuluma ngalo, ngitsho nasenkundleni zokuxhumana.
angikholwa ukuthi vele umuntu ophila eZimbabwe kukhona ngakukhangelela emapoliseni ikakhuluma ukuthi akuhlukunyezwe abantu abaphikisana lohulumende. Ilizwe lethu amapolisa ama security departments wonke agcina esiba extension yebandla eliphi elivusayo akukutsha kuqalile ngesikhathi sike sombhoqazwe babulala abantu be on behalf of iparty lakade sinjengoba simbonile ugeneral sebemnika isikhundla ebandleni. So kangikhole ukuthi amapolisa singakhangela ukuthi angaprotecta abantu beZimbabwe against ibandla ngoba bagcina bengani izisebenzi zebandla nothi zikahulumende. So iluhlupho.
Abezano bathi kabakholwa ukuthi ngempela ungaziwore uthunjiwe wahlukuluzwa ngoba bathi amabandla aphikisayo alembale uqamba amanga ngokuthi amalunga awo ayathunjwa. Ungathini ngalokho?
Okuliqiniswe kubani uhulumeni weZimbabwe ungcolile njalo uhulumeni weZimbabwe ulembali yokuthumba abantu ikakhulu abalembona ejiyeneyo. Ayisiyonto entsha, siyakwazi ukubana eZimbabwe ulabantu lanamhlanje abalokhu bathunjwa bacatshiswa ngohulumende ngama-80s abangabonakaliyo. So uhulumende kasiprove wrong ukuthi yena akakwenzi lokho ngokuthi esitshengisa ukuthi abantu abathathwa ngama-80s bangapi, odzamara bangapi. Sile sibonelo liyamkhumbula umama uJustina Mkoko wethethwa ngohulumende wahlala isikhathi sonke engabonakali amaviki engabonakali. So uhulumende weZimbabwe kuzaba nzima ukubana asitshele ukuthi abantu bafuna ukumngcolisa ngoba yena vele unjani uyazinukela ungcolile ulembali yokutshontsha abantu.
Isadagi izaqhuba umhlangano kwele Angola ngempelasonto lapho abanengi abathi kumele iphathe udaba lweZimbabwe. Singabona lokhu kusenzeka yini? Kukhulunywa ngodaba lokhetho olungaqhutshwanga kuhle eZimbabwe ngitsho lesehlakalo lesi esokuthunjwa kukaNkaziwore.
Isadaki alubana bekulabantu abaphumayo besiya yethula udaba lweZimbabwe kubana izinto ziphambaniseka kanganani besingayibona ikukhuluma. Kodwa kambona ukuthi kusile advocacy eserious esevie in terms of ukupresenta ama-cases e-human rights violation ayenzakalayo. So njalo futhi mbona ngazathi enye into esuka ihluphe kakhulu uhulumeni wethu uyathanda ukubraiba. So amasouth countries amanye uyabukhangelela ukuthi even uDubo belukhangele bona at individual levels, abanye bayasebephiwa imgodi, abanye baphiwa izimayini ngoba yithi lize esathatha umhlabathi sisithi sinika abantu but sesiqalisile ukunika amanye amazwe abantu belizweni leZimbabwe bengelawo. So kangikhangelelanga ukuthi sadaki izakhangela isimo seZimbabwe kakhulu nangendlela eserious ngoba bona bezizuzela edubeni lwele sikulo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumholi wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhejo likaZulu. Isithunzi sezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni afana leBotswana leSouth Africa siqhubeka singabukeki. Kulokulutshwana okukhwabithekayo okukhulunywayo ngabo. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Umuntu angavela thinte ebala lokuthi uvela eZimbabwe unkosi eduzane laye uhle abe ngomkhayindela phansi ikakhulu emazweni angomakhelwane afana leBotswana leSouth Africa. Emavikini asanda kwedlula umongameli beBotswana leSouth Africa basungule inhlelo ezitshengisa ukuthi abeZimbabwe ngomakhelwane abangamukelwa ngezandla ezimhlophe. KweleSouth Africa umongameli Cyril Ramaphosa usungule ngokusemthethweni uhlelo lokuqinisa ezomvikela emngceleni welizwe lakhe leZimbabwe iBorder Management Authority. Lokhu kusho ukuthi sokuzaba nzima ukuthi Zimbabwe bangene kwele South Africa okungekho emthethweni. Ngasikhathi sinye kwele Botswana umongameli Mokgweetsi Masisi uveze kumphakathi imota zamasosha ezintsha ezithengelwe ukuyalinda emngceleni weZimbabwe. UMasisi wathi sokuwodwe imitshina ebona ukwenzakala phansi isemoyeni eyama-drone ezasetshenziswa kulinda umngcele weZimbabwe leBotswana. AbeZimbabwe babizwa amagama okuyeyisa afana lokuthi mkwerekwere uma besemazweni afana leBotswana leSouth Africa. OweZimbabwe eBotswana umzana Titus Nxumalo uthi kumele abantu baguqule indlela abasiphatha ngayo besemazweni angomakhelwane.
Abantu bakhala ngokuthi isithunzi sethu singabantu beZimbabwe sizabuyela nini. Abantu bakhala ngathi yithamasela, yithe sibulalayo, yithe senza zonke izinto ezimbi. Isithunzi sethu sizabuyela nini. Ukuze isithunzi sethu sibuyele, yikuthi sonke asimeni ngezinyawo, sincedisane ukwakha abantwana, sincedisane ukwakha isizwe. Ungavele ukhulume ukuthi ungoweZimbabwe sokungani ukuthi uwonile lobu ungenzanga lutho.
Kukanti uMnumzana Ntokozo Thebe ohlala eHebron uthi udaba lokuzonda kwabeZimbabwe ludalwa nguhulumende weZANU-PF.
Akwinto kwangikhona kakusiphathi ngitsho lakancane, ngitsho lakancane okokuthi konke okonakeleyo kuyezwa kuthiwa kwenziwe nguMzimbabwe. Nometha kungaso uMzimbabwe, ngesizathu segovernment yakithi eyiyo esihluphayo size sifike ezigabeni zokuhlala ngaphandle. Ngalubana ngabe umbuso wakithi uright, neqiniso abaningi sebeze befisa ukuthi ngabe bahlala phakathi kwelizwe ngesizathu sokuthi sometimes ekugcineni siyagcina sibulawela izinto esingazenzanga.
UThebe uthi noma ngubani ukhalela phansi umuntu odabuka eZimbabwe.
Akwazi ukuthi ukhona ukuthi nometa uphakathi kwe-taxi, i-taxi nichukombi. Uqeda ukwehla uzwe umuntu, ngakuyikuthi abekusesa umuntu ekhaya, uzwe abantu bemeyisa. And ma usithi akhona abantu abameyisayo, la ubona ukuthi hawu bantu benkosi. Lokhu doesn't fit ukuthi ngeyisa umuntu.
Omunye oweZimbabwe ohlala emzini weKhokwe uMnumzana Mkhululi Moyo utsho umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Noma yini enhle esingayenza, awusakhangelelwa ukuthi into esiyenzileyo ibukwe njengento enhle. Lokhu kuvela kithi ngathi khona lekhaya nje, ya sinesaba khona ezomnotho, ezombusazwe. Yikho kwenza ukuthi lathi lanxa singabantu mbe singesemazweni, lapho esikhona thola ukuthi abasasikhangeli njengabantu. Hayi, into yankona nje ibuhlungu, kayisonto enhle nje into yankona. Hayi, into kayikho right lanxa uphakathi kwabantu, kumbe usiphakathi kwamaZwana. Uyazi ukuthi nxa ukhuluma ukuthi uvela eZimbabwe, eyi, kusuke kungantu asekusiba le mbuzo eminingi.
Kwele South Africa lakho ludaba olufanayo kulandisa ukhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Nqabutho Mabena.
Bonakala singabantu abahluphayo, abantu abahluphekayo, abantu abathathela izizalwane zalawo mazwe umsebenzi. Yikho ke ukuze silethe isithunzi sethu njengezizalwane zaseZimbabwe yokuthi kumele sakhe umnotho wethu, umnotho ozasiza abantu bonke abeZimbabwe. Kumele sivuse amafactory ukwenzela ukuthi abantu abatsha bathole imisebenzi eZimbabwe. Yiyo kuphela indlela esingaletha isithunzi sethu.
Ngesimo esikhona ekhaya, inhlanganiso ebona ngenombolo ithi abantu phose abafika isigidi baphuma eZimbabwe kusukela umnyaka 2012 kusiya ngo-2022 belubhekise kakhulu eSouth Africa leBotswana. Noma nje bebizwa amabizo kulawo mazwe, abeZimbabwe babhenisela ubunzima kulokubuyela ekhaya lapho impilo engalula kuningi, amathuba emsebenzi esilela. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeHebron kweleBotswana.
Sikhangele ezisemaphephandabeni namuhla. Ikroniko ithi iZimbabwe ithole izigidi ezedlula amakhulu amabili zeMelika, $209 million, ekuthengiseni ilithium kusukela ekuqaleni komnyaka. Izimu Live yona ithi amadoda athumbe ilunga le-TRIPC uMnumzana Dakuzwa Ngaziwore ngabacuphi ababalisa uNicholas Big Daddy kaJesse lo-Abraham Pasi. Sesingena ke kumbiko elisithumela yona.
Ndichona njani? Hayi, wona bugeni ungafuneki usitshaya ngomqondo. Upresident uzokutshalenja njani khona kuyikwa kufuna anti ngabezanu liyasetshenziswa? Upresident uzokutshalenja njani ngoba laye funa ukuthi vele ngikhiphe abantu kuzafaka abantu bakhe ayenze imithetho yakhe ayifunayo. Bona ngoyisilimi okhuma ngokuthi anye abantu abathi banjani njani. Bona isilimi isilele zokugcina wo
ngingilele enkundleni. Ye, siyamuzwa uKhalipani Phugeni ebiza abantu ngeziwula umbuzo okhona ukuthi kambe yena ukuhlakanipha kwakhe kunceda ngani abantu bakwaMthwakazi, kunceda ngani abantu baseZimbabwe, ngoba lokho abakwenzayo ukuhlakaniphela eceleni kwabo ukudiliza i-opposition, njengoba baqala ukuhamba bediliza kusukela ku-MDC bayidiliza bayiqeda. Manje uKhalipani Phugeni nango seqhamuka sengumuntu okhulumela uChabanga, njengoba uKhalipani Phugeni ehambe ekhulumela bonke abantu abadilizayo. Wayekhulumela uMakhuphe, uMakhuphe laye erikhola abantu bonke abaku-MDCT. Namhlanje uKhalipani Phugeni ukhulumela futhi umuntu orikhola abantu. Uyabonakala nje uKhalipani Phugeni ukuthi yena ngokwakhe nje ubiza abantu ngeziwula, kodwa ukuhlakaniphela kwakhe eceleni akuncedi lutho. Ungeke uthi wena unceda abantu bakwaMthwakazi ufaka izano embusweni, kodwa uzotyela abantu bakwaMthwakazi ukuthi wena unceda izano. Ama-opposition party adilizwa ikuthi kulabantu abanjengani boKhalipani Phugeni labo sengezoChabangu labo Ines Dube, eliyini eliyabe lizenza ingathi liseqembini eliphikisayo kodwa lisapota izano kusasa livuke selisithi i-opposition party ayihlelekanga. Ayihlelekanga vele ngoba idilizwa yini? Kunini lidiliza ama-opposition party? Khona manje ufaka izano embusweni kodwa usukela kuqede lapho ukuthi i-opposition ayihlelekanga. Angikwazi ukuthi kahle kahle lifunani ukuthi kube njani.
Studio 7 uvuka njani nabalaleli bakho? Hayi, nathi siyavuka. Hayi, thina sithi imbuzi yomnyanga ikhala ilandela amakhanka. Sisho njalo isisho sabadala sithi imbuzi yomnyanga ikhala ilandela amakhanka. Kufana nje nabantu abasathemba ukuthi amaphati la athunganyelwa abantu basesishoneni azobalethela ushintsho emathebeleleni. Hayi cha, thina sikuboni lokho. Thina asikuboni lokho ngoba laba bantu basincindezela lapho, basincindezela kuyafana. ZANU-PF or CCC bakhokhelwa abantu akhokhelwa abantu baseMpumalanga okuyiwo abasincindezelayo. Njengamanje bathi iMthwakazi Republic Party ine-tribalism ngoba bayabona ukuthi sesibona le-tribalism yababayenza yesilwa nayo. Sebesibizwa ngokuthi sine-tribalism. Hayi cha, thina sinayo i-tribalism. Silwa le-tribalism. Silwa lokucindezela, ukuthathelwa phansi, ukuthathelwa amathuba. Mangibonge Studio 7.
Linjani basakazi, linjani balaleli. Hayi, siyakuzwa konke okukhulunywayo ngabo labo madoda babo labo othiwa ngoKhalipani Phugeni nabo babusengeza. Kanti kwaye ekuqaleni bona endaweni ekuthi khona kungakaze kwenza ukuthi sokulama ama-by-election asefunakala kwenziwa. Bona indaba angavele abantu ababevele bekhethwa ngabantu bangavele babamise ekuqaleni ukuthi bona babafuni. Kulokuthi abantu sesibavotele bese sithi abantu abangabasabafuni ngabezinye indawo. Emuva wonke lokho kukhulunywayo kuthiwa abantu izaphu. Izaphu vele amavethu ahlale ekukhuluma lokho abantu laba abalwele inkululeko ukuthi izaphu yadinywa izanu. So izaphu yakhona ezavotela, ezavotelwa ukuthi yona isiphumile isizelwe yini izanu njengoba yadinywa izanu. So asikwazi ukuthi lokho sikwenzayo sikwenziswa ukuthi singabantu abadlaliswayo yini, kube lokho esivukele kuya kuvota. Pho laba sibavoteleyo bazasebenza nini ke bona? Kwaza ukukhanya ukuthi sibakhethelele. Njalo akula muntu odecala, ocala libo bona bobabili labo uKhalipani nomngakhe lomngani wakhe lo, nothi yithi lapho.
Kustudio 7, kustudio 7 sibingelele kubasakazi labo balaleli nje lonke. Kusisikhathi kulabantu abangasiwo mathebelele abazenza amaNdebele. Yibo namhlanje abaopposa uChabanga becashe ukuthi bethi bangamaNdebele. So sicela ukuthi abantu abanjalo singabathathi serious bantu bakithi. Thina asisekeleni uChabanga esilungisele izinto. Kufakwa abantu bakithi besebenzi la beke bethenga izindlu, beke bethenga izimoto. Kambe sibe sihloko sibona abantu beMpumalanga bethenga izimoto, bethenga izindlu. Asisekeleni uChabanga, kufakwa abantu bakithi, kufakwa amameya akithi, kufakwa amakhansela akithi, kufakwa amaMP akithi, bemele izigaba zabo. Beyenza amasiko abo, umuntu esihlweleni uzayenzani enkomthwakazi. So labo abantu abanjalo uMatsheza labo abapho ngokukhuluma kuphela. UMatsheza bangabantu abadala kodwa bagxamanda kuphela. Kuright ukuthi kube no-deputy mayor wamaSwingi ngoba abantu bakobulawa bekhona uma noMatsheza. Uright kunokuyini? Hayi bantu, asizameni ukukhula mani, singakhule kwengqondo ukuthi singakhule kwemzima, sikhule nengqondo ma. Siyabonga.
Kustudio 7, kustudio 7. hayi indaba ye MRP le hayi ingani sifuna ukudidaba ndingqondo kahle kahle ungathi ujoyine ipart emuva usuzofika nje abomdenda labomfulo ngasebefika ukuthi befike bebambe iCongress umqondi sebezahamba ngonyawo oluright kakhulu abantu bemthwakazi abalufunayo bona sebefika befuna ukumkhipha bethi yeka ukwenza iCongress ekhitshwe hhayi ambona nje into eright leyo ilesey'mfanelo nje i-EFF e-South Africa umalema lokhu bamqoka esikhundleni kulokhu bakhokhela kathi isikhathi bona ma kuthi abasasuliseke ngobuholi bamqondisi labaphumi bevula iyabo iphathi bethiye besithethe lomqondisi umqondi sebesela ubuse right kakhulu unkomo wakhokhela ngo-1962 wazowachiya sesiyajoyina izanu ngo-87 so bona bahlushwa yini nomqondisi uma ikhokhela i-10 years umqondisi athi amazwe onke laa asewabhaye izincwadi kazi umqondisi bona sebephula ukuzophambula ngoba sebethengwe izanu sebethengwe izida lesiyizanu fiyo hhayi asikuthandi loko nasabantu bemthwakazi siyabonga.
Lawo kungamazwi nobalaleli elisithumela wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Sikhangele eziphuma lapha eMelika. Unobhala obona ngobudlelwano baleli lizwe lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ukhangelelwe ukwethekelela kwele Israel kusasa ukuyakhulumisana lomkhokheli walelo lizwe umnumzana Benjamin Netanyahu mayelana ngempi yase-Israel leqembu leHamas. UBlinken uza kwethekelela njalo kwele Jordan. Sibuze olandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tifa Dube ukuthi lubaluleke kanganani lolu hambo.
Uhambo lukaBlinken babunkombo luhambo okufanele ukuthi ngabe kudala lwenzakala ngoba inkemenkeme le siyibona isenzakala laphana phakathi kwempi ye-Israyeli leGaza. Noma ngithi Israel le Hamas isichiye kulobunzima obukhulu kakhulu ngoba kakhulu nxa sithi siyakhangela kulabantu abangahlangani lezinto zeHamas abangabantu nje abanye abangabantwana labantu odokotela abasebenza ezibhedlela asebengasela access into elula efana namanzi izinto ezifana namagetsi izinto eziqakathekileyo nje ezidingwa ngumuntu ongahlangani indawo le mpilo leyenzakalayo kodwa ke bekufanele ukuthi uBlinken ngabe kutawa ala wahamba wayazama ukuthi akhulumisane lomongameli welizwe lase-Israel ukwenzela ukuthi bazame ukuthi bagweme babone ukuthi bengenza njani ukuthi bavumele i-humanitarian passage ukwenzela ukuthi kuhlengwe noma kuncediswe abantu abaespecially kakhulu abantwana labanye aba-vulnerable ukuthi bayenelise ukuthi bathole usizo ngoba usizo kade soluvalekile kungasela ndlela abantu abasizakala ngakhona abanye kade sebeze besifa besifa ngamanxeba abanye kade sebeze besifa besifa ngendlala le-malnutrition ngenxa yokuthi akuseko kwethu ngoba kungela ngoba njengoba sisazi ukuthi iGaza is besieged iGaza ayila access to any other country iGaza ukuthi ithole izinto futhi zibe via Israel.
Ukhona ubona iphela njani limpi Dube?
Kuzima kakhulu ukuthi singakutsho lokho ngoba nxa sithi siyagangela labo abayibo abafanele ukuthi ngabe bathela amanzi aqandayo phezulu kwayo limpi ukuthi ngabe iyadeda yibo abathela ipetrol kiyo limpi le abayihlohlayo ukuthi kube lelanga belikhulu elivuthayo liqhubekele phambili ngoba eqinisweni into ekhona yokuthi akekho umuntu okufanele ukuthi afe noma ngweGaza noma ngwePalestine noma ngweIsrael akekho umuntu ofanele ukuthi afe kodwa ke into ekhona yokuthi imlizwe eMelika lelizwe leBritani ayiwo amazwe alamandla phezulu kwelizwe lase-Israel kufanele ukuthi batshele i-Israel ukuthi ayibuyele kuzivumelwano esenziwa ngo-1967 eseGolan Heights ukuthi abamise ama-settlements yabo khona ngale njalo abavume abantu be-Israel ukuthi akuphilwe i-Israel alibe lilizwe elikhona iPalestina layo ibe lilizwe elikhona kodwa ke i-Israel ayingafuni ukuthi yona ibe yinkunzi ukubusa igwaza lamathole phezulu kwelizwe lasePalestine. Iyo indlela engenza ukuthi le mpithele. Kodwa ke nxa beloku beshushumbiza kanje besenza kanje balwisa ilizwe lasePalestine, kodwa nxa sisiyakhangela noma usekelo olukhona lusekela abantu basePalestine sokungumhlaba wonke jikelele. Amazwe lawo afana naboMelika oJoe Biden, lokho abakhulumayo ayisikho okukhulunywa nguZulu waseMelika, ayisikho okukhulunywa nguZulu waseBhilitane, ayisikho okukhulunywa nguZulu wakwamanye amazwe. Abantu bakulawo mazwe iningi labo yibo abahamba sebezama ukuthi bayincedisa ilizwe lasePalestine, ngoba bayabona ukuthi lokhu okwenzakalayo ukudilika kwePalestine lokubulawa kwabantu bahlayana kwePalestine kuqhubekela phambili, and into yakhona isiphela udlame. Nxa sikhangela into le babunkomo, abantu nxa bengayinazeleli uNetanyahu into ayenzayo, wenza njengomntwana a spoiled child othi nxa ulabantwana uzele abantwana ngekhaya kube khona umntwana otshaya abanye abantwana. Kodwa ke lo mntwana otshaya abanye abantwana kube kuwukuthi wena ungumzali ungafuni ukuthi umkhuze, ulokhu umtotoza njalo nje, uzaphehla impi ukuthi asisuze simangale sesibona i-world war isisiba khona. Ngoba nanku uNetanyahu uhamba aza ebhomba lelizwe laseSyria elingahlangani indawo lento eyenzakalayo, kathesi babhizi bakhangela ukuthi bafuna ukuthi babhombe lelizwe lase-Iran, okuyinto engaphehla eyi-world war. Ngoba nxa bengabhomba ilizwe lase-Iran njengoba besitsho ukuthi bafuna ukuyabhomba ama-nuclear plant yabo, kuzabe yimpi eyenzima kakhulu. Kathesi ngumlilo ongalumatha njalo, ngoba elizwe lase-Syria ilizwe lase-Russia selithe lona abantu base-Syria abayekele ukusebenzisa i-airport lena njengoba isibhonjiwe, ababuye bezosebenzisa i-airport ekontrola yi-Russia kodwa ephakathi kwelizwe lase-Syria. Okungumjibilo ukuthi nxa kungenzeka nje i-Israel yenza iphutha ihambe yebhomba leli i-airport esetshenziswa yi-Russia, ivukile i-world war.
Umnumzana Tifa Dube ulandela ezombusazwe zeMelika, sixoxe laye ekweleBhilitane. Singeneke ekhasini letu leFacebook eliphansi kwesihloko esithi VOA Ndebele, siboneke imbiko eliyibhalileyo khonapho, ikakhulu phansi kodaba oluhamba phambili, udaba esilufake izolo emini mayelana ngokuthunjwa kwelunga le-CCC umnumzana Takuzwa Ngaziwore. Kulobani ke laphana kulo zwide achimbuyisa uloba ngesingisi uthi yena, my mom said, son, stay away from politics. She was right. But at the same time, no one will fight on my behalf. Mthulisi Mathuthu ututuma uthi yena, interview Chabangu and let's hear ukuthi uthini. Themba Ndlovu indlovu enkulu uthini ke. Uthi yena, ubaba Ndlovu in Zimbabwe, there is a secret war. Lotshe Nkomazana Hlabangani yena uthini, uthi wena khalani zome bomakhala njalo, uChabangu usalungisa kobulawayo. Noma Dube Noma uthi, kodwa kusani khonoku bandla, faki emoji laphane umuntu okhalayo. Kuzoba lo praise melo kuthi ayi sibulaleni sonke phela, ngathi yikho elakuzela eZimbabwe kunini. Then kulo asanleya umandazi laphana uthi, wena cry my beloved country. Ntombi Zanele Trinity Shaba yena ulobe ukuthini, uthi God won't be silent. Then umbiko wokugcina uvela kuBeauty Siphato Khumalo uthi, kunzima eZimbabwe shiwa. Abangathanda ukulandela izindaba zethu sizifaka suku ngosuku ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Ungene khonapho lawe ubone esikulobileyo, ufake lawe ama-comments akho mayelana ngokuyabe kusenzakala, ikakhulu udaba oluyabe luhamba phambili. Hayi ke kwanele okwamanje, siziphethe ngebezihamba phambili. Odokotela sebethumele igazi lelunga le-CCC umnumzana Takuzwa Ngaziwore kwele South Africa ukuze liyehlolwa ukuthi ijekiseni ahlatshwe ngayo ngabantu abamthumbileyo izolo ngeyani. Yena ungaziwore oloke elaliso esibhedlela uthi lanxa etshayiwe walimala kakubi uzaqhubeka elwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na mina lani asibeni sonke kweze ukuseni njalo kusasa. Olivalelisayo ngesitilitshone kuhle yimi untukami linkomo nkololo gwana kwamatukanduna.